Indawo kaMnumzane uBiden isobala isegcekene. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasele ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzane ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezinqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esikeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hhayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti-ke futhi mbona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba so amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazilwela ngayo, kodwa hhayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe. Hhatshi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yililizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti i-America yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe i-region nge-region kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona efuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela lapho. Kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise iindaba zalapho ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapho. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi msakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sasokuthi futhi amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi emalangeni adlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana bechayiwe ngama-Taliban, bakhona khathi esekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo, ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asisakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile kukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso, asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi osifanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America kangiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba ikuba isikhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.